Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 22 kuzivandlela 2020 ngutungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
nabathi singa amapolisi ngathi yasozimbaleni but ngaso sathi singa i-security military intelligence sokwenza ukuthi njani ngathi ngabale ngoba lamila ngisungesabela impilo yabo.
Umbalisi wenjube high school otshengisele emgwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa.
Bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethe public place ngifika information engakhoza i-public violence.
Umkhokeli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela udlakela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbalisi wenjube high school obikwa edingwa ngamapolisa ngamehlo abomvu umnumzana Brian Mutsiba uthi sebalekile elizweni ngoba esesaba ukubulawa nguhulumende phezu kokutshengisela akwenze labantwana besikolo lesi ngomvulo. Abafundi laba bebekhonona ngokungafundiswa ngemfanelo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwababalisi lokunye okuthiyeneyo okungahambi kuhle ezikolo. Umutsiba weqe umngcele ngokungekho emthethweni waya kwelinye ilizwe angafunanga ukuliveza. Uthi ubalekile elizweni ngoba edingwa ngamapolisa labacuphi bebutho i-military intelligence. Uthi balakho ukumbulala. Amapolisa abikwa efuna ukumethesa umlando wokutshotshozela abafundi benjube laba ukuthi batshengisele. Ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi njalo abazali labo bakhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yemfundo. Umnumzana Mutsiba uthi lokhu ngokunye okwenze wabambana labafundi kulokhu kutshengisela. Abafundi benjube labo babikwa sebethwaliswe nzima ngamapolisa. Umutsiba utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kabuyele ekhaya ngoba sokuzalele ingwe.
So sweli sithathe kule problem yeZimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Ngananzelela ama-unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama-teacher endaba ye-incapacitation ehambe esikolo maybe twice a week. So as a result, intadisafakathi education yabantwana. Yebo siyavuma ukuthi ama-teacher has the problem lokusafa, but ngathi lithatha i-fundamental right yomntwana, i-education yomntwana isisafa, and then it becomes a total different issue.
Yes, siyakubona sibili ukuthi ube lesipindi esinye esimangalisayo ukuthi uhambe labantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithi nikhombana ukwenza khonokho?
Ngokuyisipindi njengokhulume ukukhulumayo, but besithi phela le generation enjani layo ikhulume, ize express. Because mna vele the idea vele thina besibona ukuthi who are suffering the most was the child. So nxa umntwana ezasuffer the most and i-populace yabantu abadala ibukele and stand aside. So the kids get that right ukuthi be-express.
Singathi-ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe okuqaliseleyo kuhambe njani khona?
Abantwana nxa bebuya esikolo teachers in local parentage, which means mina ngasesikolo ngumzali wabantwana. So la kuthi nxa abantwana befuna uku-expressa something ngibayekile bephume bebod, then that means nami ngabe sengigcithe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenzwa ngoba abantwana nxa bebuya esikolo babehlisa nesikateacher. ukuthi teacher nguya bese ngizakho so uthi nikele abantwana bephume lokungayenzi nginamuntu ongumzali twice aphuma sonke
yes yabona ngombana nje selephumile kade kulokuningi kade likhuluma ngakho okade kuvele kuyisiqoqela sendaba ikuthi lenzeni litshengiseleni
I think abulinganzelela ama posters ade khona ade ade yi 3 one of the CDCs for every Zimbabwean child ukuthi sebesifuthi lokhu hayi sukuyenzela umntwana wonke njani osezimbabwe number 2 bekule issue yokuthi yisayenze ukuthi abazali abaningi sebethole imali encane but kube lama-hikes nje kule isizizan ikhwezo yabazali yaba kakhulu number 3 the children bebezamthi bebuze ama-organizations enjengabo-unicef ukuthi antiright yethu why singani si-infringe so zamanzela bekulama-poster ayi 3 ekukhulumeni wona abantwana ade belokuchanta besithi wona i-right is ever right yan ye-education lokuthi i-education yezabaniyabanika amazi
siyabona njalo-ke besudingwa sibili phansi phezulu uphephile kulokhu njalo-ke ubona ngazani ezimbabwe pho sokuzalelwa ingwe kumbe kume njani
mna engikubalayo ngabade ngidingwa ngamapholisi ngingade ngasozimbalele but ngaso sikhathi sengidingwa yi-state security sengidingwa yi-military intelligence sengidingwa yi-prison intelligence all six arms ezama-security forces ezingidinga so isokwenza ukuthi ngani ngathi ngabale ngoba lami lizabeshingesabela impilo yami
ye singathi-ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhona okokwenzileyo
mna into engayikhuluma yokuthi inivesisikufolee example aba balandele okwenziwa ngabantwana abantu abenzinga I think sokulesikhathi sibili i-teaching profession izama ukukhuluma sokulesikhathi and kukhanya uhulumende kanjani ikalaleli abe ngajoyina sibili into eyenziwe indluba yeschool ngibona ngani utitsha uzaphakamiswa le mfundo ezanjani le mfundo izaphakamiswa ezimbabwe
ye nxa ungatshela ke abantwana ungathini umlayezelo wakho
into engayisazi ngoba i-right yokuthi bezi-express le i-right eyazakala ezinda kwi-united nations so the moment nxa sokusa abantwana abavunyezi uku-expressa i-right yona leya it means we've got a problem ezimbabwe the problem enkulu kakhulu it means kuma-human right asenzi kahle
umnumzana Brian Mutsiba ngombalisi wenjube high school kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba amapholisa izolo ethese umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo icala lokutshotshozela udlakela umoyo wetheswe icala leli ngemva kokubuzisiswa phezu kodaba lokuhazwa kwamaphetshana ebandla lakhe emdlalweni wenguqu owawuphakathi kweqembu le-highlanders lelemanica diamonds enkundleni ye-papa fields mhlaka-24 ngolwezinyakenye umoyo utshele uChris Gande we-studio 7 ukuthi uyalilandula leli cala
mina angizange ngibonakale nginika la ma-flyers kodwa njenge-public speaker laba abantu kutho ukuthi ngiyabazi so-ke ngokunjalo bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethe public place ngifika information engakhoza i-public violence abakuthe inciting public violence ngokunjalo-ke basebesitho ukuthi hhayi sebe-rekhodile-ke ama-statement ami ngoba I'm denying the charge ngisitho ukuthi hhayi ngangikhona le BF mhlaka-24 November 2019 angizange ngibabone labantu abanika lawa amaflyer ngoba ngize ngababuza ukuthi kathi nga laba bona laba bantu benika lawa amaflyer why lingababophanga njengomfundi njengamapholisa kuthi kumsebenzi wenu aliwazi bathi hayi i-chess lay yahenhlwa ngabemzilikazi basebeyitransfela-ke esentrali CID law and order
kahle kahle ama-flyers akhona lawa hayi lotshweni
ama-flyers lawa bangitshengisile-ke i-flyer abalalo kuma-dockets abo athengisela lifaya nje elijwayelekileyo esiwanika abantu ngasemaralini langasilamadotudo akhuluma ngekhozi yethu ngokuthi kuyini esikufunayo njenge-MRP
kathi pho manje nxa eyiwo uqobo lwawo ama flyers enu babe bezabopha umuntu ngalipi besithi woneni kwaziswa uZulu ngomhlangano wakhe
bathi bona liyana yi public place engavunyelwayo ukuthi kwenziwe indaba ze politics ngokunjalo uyabe uzo fighta i public violence endaweni elabantu abangahlanganana ngeze politika kodwa kusuke kusimangalise la kulabo abawuthile ngomlomo wabo bathe wena awuzange uphe abantu ama flyer kodwa abantu ohamba labo yibo abapha ama flyer ngaso isikhathi manje lekelelani kuba bopha ngoba laba abantu elikhuluma ngabo angibabonanga mina ngiyazi ukuthi umpolice engabona isela litshontsha kumele ahlale ibophe khonapho khonapho ukuze kube lobufakazi ukuthi libambe litshontsha
kodwa bona abantu ababesipha abantu ama flyer khona wababona na
angibabonanga ngoba okuqala mina ngangena ebholeni lapha ngihamba labantu be security engivele ngihlala ngihamba nabo phakathi kwamadoda e-security engangilawo akula ngisho loyedwa owayethwele ama-flyer esakwenzayo nge-half-time sasukuma sabingelela abantu esikustendi esasihlezikiso sayafika lesowetho ekuhambeni kwethu konke akula flyer esayiqhubela abantu sasihamba nje sizixoxela labantu sibabingelela abantu besijabulela kanjalo
umnumzana mqondisi moyo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhasi budi njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanike bambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usemhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos kweleSwitzerland lapho athi usehlanganele iziphathamandla zakwamanye amazwe labo somabhizimusi baxoxisana ngendlela abangasebenzelana ngayo emizameni yokuletha intuthuko eZimbabwe Eloba enkundleni yeTwitter unxibe uthe uchasiselela umhlangano ngokuqhakatheka komthelo okubili ekhulwini awethu lenyakenye ochothozwa ngabanengi uMongameli Emasoni Mnangagwa kahambanga emhlanganweni lo lonyaka kayanga njalo emhlanganweni wezamabhizimusi obekhona phakathi kwelebhilitane lenkokheli yamazwe aseAfrika kuliviki ngoba kanxuswanga yibhilitane usithandekile mhlanga weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi imihlangano enje ilakho ukuphathisa na emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe
abantu bafuna ukuthi babone ukuthi ulethemba yini nxa ke funa ukuthi bafake imali zabo lapho eZimbabwe yikho okulenkinga khona ngoba uba umthuli wangena ngeminyaka ephelileyo kodwa zange kubonakale ukuthi izimali zabo nxa zingangena lapha eZimbabwe abantu bazazithola njani bazivuyisele lapho ezivela khona njalo i-Doing Business Index eyalapha eZimbabwe ilokhu iphansi kakhulu okuthi uba umthuli Ncube ulo msebenzi omningi kakhulu okuthi abaqhasisele ukuthi kuyini owenzakalayo lapha
umongameli Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni yosebhilithane elezimbabwe lingabe likhuthile lapha yini
kakhulu ngoba izimbabwe ikhangelele ukuthi ingene kucommonwealth ukunganxusanga kwababa uMnangagwa kuthembe ama-signals okuthi izimbabwe ngiwayo ayila investment opportunity ekhona ngoba nxa ungathengela i-South Africa uRamaphosa kahambanga kodwa u-finance minister ubekhona kodwa izimbabwe ayinxusanga ukubona kwebhilithane nxa sigele ngezimbabwe wabona njengani kulokuhlukuluzwa kwabantu kulokuhlukuluzwa njalo kwe-investment i-commonwealth bid yangkhona
ungani izaba lodubo kakhulu.
Nxa sesikhangela konke lokho, ikusasa yeZimbabwe kwezomnotho injani?
Umdubo sibili ngibona njengani umnotho awuthuthuki ngo-2020 nxa uhulumente engatshintshanga amapolicies. Nxa kuyukuthi uhulumente kakhangelanga lokho uthi azenze njani, uthi ancedise abantu abase-ground, abantu abakhangelane nama-floods, abantu abakhangelane ngokuswela into abantu baphile lapha eZimbabwe, i-economy yethu izehla ukwedlula okukhangelelwe yi-World Bank lohulumente.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana omiswe enkantolo esetheswa icala lokubulala umyeni wakhe ngokumlumathisa ngomlilo ngemva kokumthela iphethulo. Umsolwa nguSindi Sondlovu ohlala elokitshini lemagandeni kobulawayo, njalo umufi ngumnumzana Vusani Ncube. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ngemizamo yokudlelana kuhle leMelika. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7 badala, le ndaba elikhuluma ngayo ngiyayizwa. Hey, le ndaba inzima badala, mina igama nguSimahepe. Hey, inzima. Abantwana bekhaya bangatoyitoya abangena esitaladini njengalokhu okwenziwa ngabantwana beSouth Africa. Singakubona okufanayo okwenziwa ngamabhunu ebantwana beSouth Africa kusenzakala ngaseZimbabwe. So into yokukhona badala, kungcono kuzanye ukuxoxiswana ngezinye indlela, kodwa lingatoyitoyise abantwana ukuthi bangene ezitaladini, ngoba liyambona ugovernment kaMnangagwa ukuthi ungenela abantu kanjani, njengoba wayengenela abantu be-MDC emahhovisini. Kusho ukuthi le nto le ingaqhubekela phambili ihluphe, kugcina sokuthaba abanye abantwana balimala kumbe bathunyelwa i-gugrawund njengoba vele bethunyelwa amasosha sonke isikhathi. So into le iyingozi kakhulu badala. Yebo, ye siyahlupheka, kodwa ekuthini abantu abethu bangena ezitaradeni, hayi, mina kambona ukuthi ungasiza ngokungcela okungene thina siyokufathini abadala, ngoba thina ezinye into sesizibonile. Ngiyabonga Studio 7, qhubekelani phambili ngomsebenzi madoda, kube lokho lisitshengisa ukuthi kwenzakalani phambili khona ngalo. Siyabonga.
Igama lami uSibusiso Nselo, uMachazi Nsele kaLinda Mkhonto. Ngilokhu ngiyakhala bantu benkosi, ngikhala kini kakhulu ukuthi awekho yini amandla elingawenza mhlawumbe ukuthi kusizakale abantu basekhaya. Please, abantu bayafa indlala le emakhaya, akusenakudla, akusela nix. Into engalizwisa ubuhlungu, izwisa ubuhlungu ngokungawukuthi ugovernment lo osibusayo lo, angazi ukuthi ngingambiza ngithini, akanalo uzwelo lo kulo isimo esikiso. Ngoba ngabe unalo uzwelo, angiboni ukuthi inkulumo engaphuma kumongameli ukuthi abantu mabethi into ziyakhwela, itshela abantu ukuthi ngabakhweza amabhuluku abangelanto yokukhweza, ukuthi yinto ongayibiza uthini umuntu omdala uma ezokhuluma amagama anjalo. Abantu besiyabuza bekhalaza, ebaphendule ngeyakho indlela. Please Studio 7, ma ekhona amandla ukuthi kungadingeka inhlanganiso mhlawumbe nani lingakwazi, niyenze okusemandleni bantwana benkosi ukuthi abantu bekwazi ukusizakala bethole ukuphila. Ngiyacela.
Sanibonani basakazi, abalaleli, ngisikimnyaka omutsha, ngiphangazithi Habroni
bakithi ngicela ukuphinda eyami le ngoba ngizwa ngayibalwa ngangicelile ukuthi ngicela ukubani ubelief gawule angiphendule ukuthi ungulube wahanjiswa yini esigurubhi kumbe kungamanga usekami isibotshwa esingulube silokhu sisekami na ukhona na njengoba yonke inkulumo yabelokhu ithi hayi bantu basetshenziswa banamanga koqiniso kuliqiniso yini na kumbe kungamanga lokhu ukuthi wahanjiswa esigurubhi yarara xa esuswa kobulawa yisiswa katshana kangaka ulanda ukuyabulawa phela njengoba vele ezintolongweni lapho abantu besidebelini bayabulawa esikurubhi akusikho lapho kwabulawela khona odabengu na akusikho kwabulawela khona omashuku na angiphendule imibuzo yenaleyo ukuthi akusikho na ukubulawela abantu bakithi khona abantu bakithi babulawa ikusa kwezisuku kunje bekule abantwana begcwele emgwaqweni sebebakhethile ababakhethileyo khampana sebesewabopha bebabulala kungamanga na khonoko na umbuzo wami engangiwubuzile ngicela ukuthi ukungene akamphendule kuze nezo zinto
ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 lani lonke mahlabezulu lelilalele ngalesi sikhathi osokusenzakala elizweni thina kasisakukwanisa ngoba izinto lokhu ezidula ziya phambili kuthi lamatitshara sesenzulunye abazali ngamabhuku esiwathengayo bayawala bathi kabawafundi kati thina soneni siyithi abazali sifanana labo silambile nje hulumende kakangenile kulokhu okwenzakalayo kuleli lizwe ngoba nxa izinto zingalungiswanga kula nto ezalunga ngoba isikhulu fisa sisakwanisi thina ukusibhadala njalo sehluleka ukuthi sithenge kokuthi sidle ngoba silambile amatitshara angabokwenze ngani kuthiwa abazali yiwo abonayo engani abazali yibo abatheni kube kade abazali labo balambile njengabo sicela ukuthi abatitshara angabosikhawulisa thina abazali ngoba thina kasazi lutho silambile njengabo ngiyabonga
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inkokheli yamazwe athuthukileyo ithi ayiseyi kuthengisela amacele alwisanayo empini yakweleLibya izikhali. Izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazana kweleBotswana zivikwa zande ngokuphindwe kabili nyakenye. Amapolisa athi kudlwengulwe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha 1600. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqalile izolo edalele Congress. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bazamile ukuguqula imithetho elawula ukuthethwa kodaba lolu ukuze kuvizwe abafakazi. Kodwa abebandla likaTrump elama-Republicans eliyilo elibusayo bakwalile lokhu. Umongameli Trump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo kanye lelokuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Lela Ncube.
imithetho yefair trial ithi laba abakwethe sicala lawe liyavunyelwa ukuthi kuso sonke isikhathi liveze ubufakazi obuligezayo kumbe obethesa icala olunye uhlangothi. Kanti ke liyavunyelwa ukuthi libize ofakazi babuye bazokhuluma besekela uhlangothi lwakho kumbe besethesa icala omunye. Njalo kwesithathu, ifair trial isho ukuthi liyavunyelwa ukuthi lithole ama-documents, amaphepha, amingwalo ezingafakaza ukuthi lo omunye wonile kumbe ukuthi kalacala. So ke ngendlela okwenzeka ngakhona ama-Republicans ayala ukuthi kuvezwe uTrump izingwalo lezi alalazo ukuthi zibuye zize kuSenate zizokhangelwa kusasuka nje kuveza kamhlophe ukuthi kabazimiselanga ukuthi kube le-fair trial. Njalo ke siyababona ukuthi bayala ukuthi kube labofakazi kuveza kamhlophe ukuthi kabafuna kube le-fair trial. Kanti okwesithathu siyakubona kamhlophe ukuthi baze batho kwakhona ukuthi bangangavumi ukuthi ubufakazi obethulwa kuHouse of Representatives budlulele kuSenate kuzavotwa kukhangelwe ukuthi buyangena kumbe abungeni lobufakazi. Yindlela vele ongakazi kwabonakala kusenziwa into enjengayena leyo noma ungaye emazweni angcolo okungakanani nxa ngabe sekusize ekuthonisweni abantu bayavunyela ukuthi babizofakazi babize izingwalo ezibafakazelayo kumbe ezethe sicala abanye. Kanti-ke ubufakazi babashutshisi buyamukeleka enkantolo nxa sekufika kulesi lapho esisikhona namhlanje sokuthiwa khona hhayi ubufakazi babashutshisi singanga abamukeli labo kusho ukuthi vele abazinikelanga ukuthonisa icala ngumdlalo nje owenzakalayo.
Nxa engasakhitshwanga embusweni yiSenate uTrump, udaba lwakhe lolu ubona lusiba lomthelela bani kukhetho?
Udaba lolu lulindeleke ukuthi lube lomthelela omkhulu kakhulu okhethweni oluzaba khona ngolwezi lonyaka ngokuba inhlangothi zombili zizafuna ukuyaveza kamhlophe ukuthi izizalwane zeMelika zime ngaphi ngakhona lokho bekusenzakala. Ama-Republicans azabe khalela ukuthi ngabe uyagcinwa uTrump angakhitshwa ngokhetho luzayo ukuze bathi bona hhayi angithi liyabona abantu ukuthi bavele bame laye uTrump ngendlela yokuthi bengavumelani lalokho lecalela ayeletheswa ngama-Democrats. Ama-Democrats azabe funa ukuthi abantu baphume ngobuningi bayekhipha uTrump ukuthi nxa engasakhitshwanga ngama-senators njengoba kubonakala vele engasoze amkhiphe ayekhitshwa ngabantu kube ubufakazi bokuthi abantu babona ukuthi ama-Democrats ayikhuluma iqiniso. Ngakho-ke udaba lolo olokuthoniswa kwaTrump luza kungena lube lukhulu okhethweni lwalonyaka. Akula ngenye indlela vele yinto okuzaqhubeka isenzeka, baza khampena ngayo, baza khankasa ngayo ikhona likhona emagumbini amane eMelika bedinga abantu ukuthi basekele uhlangothi lokugcinwa kukaTrump kumbe lokuthi uTrump akhitshwe.
Umnumzana efilela Ncube ucubungula ezombusazwe. Dr. Malinga esiqibela izindaba zekuseni ngengoma emnandi abasithumele imlayezo kuFacebook. Siyaxolisa kakhulu ngoba siswele isikhathi sokuthi siyibale imbiko yenu ngenxa yesikhathi sesihambile.
Kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umbalisi wenjube High School otshengisele emigwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela udlakela. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-past 7 na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-past 6. Olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuphi.